Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni mthwakazomuhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kunhlangula 2021 igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMatebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhane COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 Zimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ngikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezano PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lweSinovac evela kwele China ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye esigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kwele China ngempela sonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezibalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRenkini kobulawayo emkambo wembare eHarare esakuva laseWange. Uchiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMatebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lapha eMatebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le yomkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu ukuba phose wonke ngithi wonke umsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo eMatopo ePlumtree eBaitbridge phose wonke amaklinika iningi lawo avele awala vaccine le COVID-19 amaklinika amalutshwana le vaccine injekiseni yesibili isecond jab ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshayo abalutshwana asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba ihulumende leluhlelo kukhanya ngasaluthathi serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi mtambo abaphathi bamandla sebayithola le jekiseni bahlatshwa abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ewinye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
yikhona kufanele lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesibe ku lockdown abantu lockdown ibanzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga ukudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima anxa ngeku lockdown njalo kungela uhulumende kungelanto uhulumende ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama NGOs ebezinceda kakhulu uZulu walapha eMadebeni South ezinjabo Orap World Vision oChristian Care labanye kuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesise lockdown besicela kuba belulisandla
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yamathebelele South Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzakangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivele besilayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova izingane azikajova izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher tipu ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe
manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiwe
amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili kuzabe seyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo kuye okunye usithethusayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo liyalokhu elikhuphuka zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo
lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe ihole
indaba yemali silokhu sime lapho vele sasime khona ungabuyele emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende abuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo la manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa elokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda umdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayeneliswa ukukwenza empeleni akulasaka elimayo lingafakwanga lutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde
umnumzana Tembela kuye moyo ngwenhlanganiso ya Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe IATUZ. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla leZANU PF umnumzana Obedi Kutu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe weGugurawundi. Ekhuluma emhlanganweni walekomishini lentatheli zindaba eHarare, uGutu uthe udaba lweGugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yeZim Live ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona insolo yabo bamtshela zagcwala uGutu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi uGutu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile uGutu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo uGutu uthe udaba lweGugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelende ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kaGutu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angatshiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwo nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezanu. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwela ukuthi fakwe isisekelweni kuningi into abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Kutu othengela sikhathi esinganani ibiye kubandla lezanu bemenze be ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu. Kuyatshengisa ukuthi akulakuzinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi siza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udaba lweGugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims eGugurawundi kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udaba lweGugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeke onjengo-Obedi Kutu bengimbona esele ndevezimhlophe ukuthi ekhompe igenocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobu Dlova abangakazi betshengisa iRumosi after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavotwa. So kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims eGugurawundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo seneta webandla le MDCT umnumzana Khalipani Phukeni laye othi alihlazwa amazwi kaGutu.
Ubaba uGutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa kuthiwa ngubaba, isilwane lesi, ngumuntu onenhliziyo embi. Ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yi-part of laba bantu, ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokhu akadeserve lokuthi abe ngukhomishina, ngoba kwakuqala ka-understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani, yiphi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence, yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele futhi bagiga abantwana babo. Angaze mbone umuntu olulunye ya onenhliziyo embi njengaye nalo baba aso commissioner lo isilwane lesi.
Yena uGutu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe, kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi?
Ungambheka, angithi ividiyo le mbheke nje ubone even lokho akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane, into engelancedo, into vele encane yomsebenzi wakho. Akho nto azoyilungisa uGutu, yikusithethisa lokho abakwenzayo, yikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje asikapholi amanxeba athi yena into encane, angazi la kudlalwa ngathi, waye kudlalwa ngabantu kanje. So uyathakatha uGutu, ibuthakatha akho buthakatha obedlabona, uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa ibusilungu privilege, azibona ngathi ungcono kulathi. Akukho into esiyifunayo kuye, bangasidlalisela isikhathi angezilana uGutu, abayeke nxa bengafuni, abayeke, akulal peace and reconciliation enzakalayo la.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umlovi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangarembga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade, wona oza le mali engange $29,700. Lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba. Inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyama endlovu sezisole amapolisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ekuseni. Good morning, good morning zonke balaleli Studio 7 kunye nabahlakazi. Indaba yecorona lesithwalisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe. Hey, ubikwa ngapha langapha, ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani. Kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho, ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi angancane angancane kabakhangela. Thina sikhala ngoba sisemakhaya, asikaze kufike nje umuntu nalo emaklinikhi ethu lapho uthi asihlale sibe sinesifiso sokuhlaba, kodwa akufutholi isithuba lokuthi sitholele lo muntu sihlabe nathi. So ngiyabengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni hayi thina. So ngiyacela ukuthi ingathi laba abaholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya kabakwazi ukuthi nokufika isikhathi lathi uthole lo muntu sihlabe. Ngikwesicelayo kakhulu ngani kungayenzakala. Ngibesengibingelela ke konke engibazele ukube khuthaza ngayi-COVID le umkhuhlane omubi kakhulu ezasilimaza masinanzelela, kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zise zigcwala ukudlula amachurchi, izikolo zise zigcwala ukudlula izimota. So usuzibuse ukuthi kambe ngabe yonke umkhuhlane okhona ophilayo na, xa ungawukhona uhulumende kadonsa amasobisi. Ngiyabonga.
Sanibonani mthakazi omuhle. Ngiyabingelela ngithi njani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njobe, ngisetsholosho. Mina nginokukhala kancane mhlobo zami, khaliswa ile into eyenziwayo ngo-MDC lapho. Wayese kufanele kuthatha igama libe yi-1 MDC Alliance, MDC Alliance for what? Kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo, bafuna ukuthatha amavoti abanye, bafuna ukutshontsha amavoti abanye. Ngibusela basetshenziswa izandla abantu, basetshenziswa izandla straight. Ngibone nje kuthatha le campaign alengakithi, why vele besekhampeyina kwabafunani. MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu. Ayinancedo MDC, ayinancedo. Kunini ama-councillors amashona efakwe lapha ningayenzi next kungama-councillors MDC. MDC as is useless. It's a useless party. It's like ZANU. They are the same because they are advisor into a fanayo. No me MDC in a part of the life of the people. Aye.
Sibonge 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 ku studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonge indawo isithwela zona ezimnandi kakhulu ezindawo ukuthi ngazi yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kulotshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phala ba hayi ilizwe laliseko lelana sokuyigama nje selingani libuswa like engathi libuswa nge-private way ukudale into yami le hayi ayilizwe leliyana bakithi hayi noma singafaka imibono sikhulume sithini avele isoshini angibe khona sizalebe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyaziwa uyethatha uwula utshaye utotshwe so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngokokuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizwe leliyana isolution nje yenaleyo else abantu phuma imizi yonke emathembelelendi yonke imizi ngalanto osalayo nabantwana mpela segcwala khona kona omkhulu khona le Harare siyefaka izikhalazo zethu khona ngale bebone kungalamuntu osalayo emakhaya be-organizer forma transport ematrakini behambe bonke abantu bephele befa once ngoba ngaphandle kwalokhu imizwe yanayo uma sikhuluma 1 by 1 imibono iba mihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hhayi abona umaphosa okhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatsheni. Kunento enginanzelelayo la. Indaba ye-MDCT lo-Emerson Mnangagwa. Kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulo bugqili. Kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda. Manje ngingakubuza nje. Into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lomnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzoza kuthiwa nomonzoro bekhona uzoza kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzoro libheke madoda lingazigwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF la ngena la gcwala bese lisithi linegcineni hayi bese ngaboni kunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke amadoda labe kufuna ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imthwakazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kebuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhetha ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nawe sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile indoda benyikuncedisa lapha lambe nyikuncedisa lapha ake simithane sibonthi siya kuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kuya pambili ukuvalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edalele parlamente kwele Ethiopia. Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhankaso we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, inkokheli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulako ukugxila lumkhankha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngomnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuye la ngokuningi, ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi nokuthi bahamba hambe kakhulu ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized ngoba kakhulu into bayisebelayo ukuthi nxa lokhu ihlasele senze nje abantu sebezegcwala ezibhedlela ukuza kwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe, okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelene lo right noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming, labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo lanxa nje umuthi ukhona. Kona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kwe-England ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi okungakanani, ikakhulukazi njengayena lo we-Delta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu. Indawo ezifana labo-Bolton labo-Manchester zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yila basangathi basadonsa izinyawo lezi indawo ezifana labo-Leeds zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilama-Muslim kakhulu lakubo for these indawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu loko sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa. Osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku 64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kwese kusithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe amajekiseni omabili sebeku 47%. Okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngokuhulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje, ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khona uJuly mhla ka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile amadoses yabo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezana uPF umnumzana Obedi Gutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.